ngohlelo lwelo esiluhlelile njengeZimbabwe Gender Commission engithe kuzayenzakala kubulawayo mhla ka 30 July eStanley Hall. Siyenza okuthiwa yi-National Inquiry on Child Marriages and Sexual Exploitation of Young Women and Girls. Sikhangelele kakhulu ukuthi yiwuphi umgoqo sifuna ukuthola ubufakazi kubulawayo, ngoba sikwenzile kwamanye ama-province namanye ama-district. Sifuna ukuthi sidinge ubufakazi obugcweleyo kwenzeka ukuthi sibone ukuthi imigoqo ekhona evalela amantombazane laba abancane ukuthi bangasaya phambili, kwenzeka ukuthi labo amathuba abo alingane labafana alingane labafana lamadoda labomama abaphambi. Ungakhangela amankazana amaningi amanye ayadlemulwa, amanye ayalotsholiswa emancane. So thina sihlose khonokho ukuthi sithole ubufakazi obugcweleyo, kwenzeka ukuthi nxa kukhona ukusilela khona emthethweni ukuthi hayi lokhu yikho kusesikutholile, yibufakazi njenge-Gender Commission esibutholile yibo lobu bufakazi obuvezela amankazana ukuthi angabi lamathuba alinganayo lamada abafana. Sikhangelele ukuthi enye indlela yasukiselayo ukuthi kusungulwe lokhu kule ndaba ka-Anna Machaya eyaphuma ngomnyaka ophelileyo wamapostori wafela ukushrayini ebeletha. So yiyo eyayenza kakhulu ukuthi i-commission iphatheka kuthi kathi vele khona lokhu kugxile okunganani ukuhlukunyezwa kwabantwana abangamankazana besendiswa njalo behlukunyezwa okocansi.
Bese lisenzani ngobufakazi elibutholayo?
Ungakhangela ke section 23 kwesisekelo sethu sombuso ukhuluma ngokuthi sihamba njani le report. Ngoba siza kwenza sisithole ubufakazi sizabhala i-report thina njengecommission esizayethula kuma-legislators ama-MPs e-parliament. Siveza ubufakazi obukhona ukuthi nansi into eyenza amankazana ayendiswe kakhulu, bahlukunyezwe kocansi kakhulu, kwenzela ukuthi nxa ukuthi kulo mthetho kumbe nxa kulama gaps emthethweni kulezikhenxa ezifuna ukuthi zigcwaliselwe ukuthi kube lo mthetho oqinileyo ozavikela amantombazana lawa ube khona.
Sizakwenzani ngobufakazi elibutholayo?
Then okunye kakhulu esikwenza lakho singathi siyaxwayisa kakhulu, kungananzelela ukuthi kube lomthetho omutsha lo i-Marriages Act ekhuluma ngakho sibili ukuthi akumelanga kube labantwana abayendiswa bengafiki 18 years. Sibone lakho kakhulu ukuthi kuzancedisa kanjani le mthetho nale eminye ekhona. Nxa ukuthi kule sikhala esokuthi eminye imithetho ifaka, sesiwunika umlando i-Parliament ukuthi ama-legislators asenzele umthetho ozaqiniseka ukuthi at least abantwana bethu bayaprotect, bayavikelwa from kulaba abantu ababayendisa bebancane kumbe ababadlengulayo, ngoba bugcwele bufakazi esesibutholile from amanye ama-provinces lapho esidlule khona.